waku VOA Ndebele.
Ivuka njani mthokozo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesithathu mhla zintathu kuNtulikazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, bayakhala abantu abalabazali ababulawa yibukurawundi abehluleka ukuthola incwadi zokuzalwa.
Baningi abantwana lapha eParis labo abantu abangalazi izithupha. Abantu bayathibilika kakhulu okwenza ukuthi umuntu acine aswele umuntu ozamfakazela ukuthi athole lezo ncwadi.
UZulu ukhuthazwa ukuthi ahloniphe imisebenzi kamoyi uJoshua Mqabuko Nkomo.
Abantu sinomlando ukuthi sigcwalise khonokoyibo Nkomo abakulwelayo.
Siqhubekela phambili sixoxa labalimi eZimbabwe.
Ngake ngasebenza ebutho kwesikhathi eside lapho ngaqalisa khona ukuthanda inkomo.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ixolisa uZulu ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano we-AFCON.
Siyaxolisa kuZulu wonke, siyaxolisa bonke abalandeli bemdlalo wenguqu, sifithi saphenduka ekhaya, silungise lapho kaphambanisi khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi batshela ikhomishini ebona ngamalungelo oluntu ukuthi iGugurawundi yatshiya abanye babo emathebeleleni lenkabazwe benganelisi ukuthola ingwalo zokuzalwa ama-birth certificates lokunye okufanayo. Lokhu kuvele emhlanganweni owenzelwe eLupane yiZimbabwe Human Rights Commission lapho obekulezinduna abamele inhlangothi zikahulumende, amakansela abamele inhlanganiso ezizimele zodwa lezakhamizi. Abakhala ngencwadi lezi bathi kunzima ukuthola ama-birth certificates nxa umuntu wafelwa ngabazali lezihlobo ezabulawa iGugurawundi. Kukhangelelwe ukuthi kuza kwenziwa umhlangano omkhulu ngeviki ezayo eZimbabwe okuhlolisisa uhlupho lolu. Uhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane.
Umuntu ukuze athole isithupha kumbe i-birth certificate kuyabe kumele ukuthi abe nabazali abazamfakazela ukuthi lowo ngumzibanyabanyana wami, umntanami kumbe kuyini. So khonokuyana abantu abanabazali abatshonayo kuyabatshaya kakhulu ukuze bethole izincwadi zenezo.
Nxa umuntu engelazo izincwadi lezi okwenzakala kuye kuyini?
Kuba nzima kakhulu uMthembu. Asithi umntwana uyafunda esikolo, kulezikhathi lapho kuyabe kufunakala ukuthi khona kube lencwadi zakhe zokuzalwa, ikakhulu nxa kubhalwa imihloliso enjengabo grade 7. Kuyafunakala izinto ezinjengabo birth entry numbers ukwenzela ukuthi isithupha sakhe lesana sezifundo kuhambisane lento ebhalwe ngaphi ku-birth certificate. Kuyayenza kakhulu ukuthi umntwana ebe disadvantaged engasayenzi izinto zakhe ngendlela ehlelekileyo. Kube sekusithi-ke umuntu okhulileyo nxa kuyukuthi kulowo msebenzi ufunakala umuntu osebenzayo uyaqhatshwa, isithupha yisinto ehamba phambili. So nxa ungelakho kuba nzima ukuthi ungene elayinini yokuthi uqhatshwe.
Singathi-ke khonapho endaweni lapho khona kulabantu abaningi kanganani abangakutholanga konke lokho?
Baningi abantwana lapha eParis labo abantu abangalazi izithupha labo, sibili abantu abane-problem zenezo ezinjalo. Okokuthi kwesinye isikhathi kuyafika ama-mobile registration ngemva kwesikhathi nxa kusenziwa imikhankaso le yamavoti. Uthole ukuthi abantu bayathibilika kakhulu okwenza ukuthi umuntu acine aswele umuntu ozamfakazela ukuthi athole lezo ncwadi.
Ye, bagcina besenzana abantu abanjalo?
Uyadinga izihlobo, ugade amabhasi, uhambe imango lemango uzame ukudinga izihlobo ezizakufakazela ngoba kuyabe sekumele ukuthi uqalise ukwenza into ezinganithiwa susenza isitsoti phakathi. So vele uthwala nzima kakhulu ngoba bakhona abanye abantu ababebuya kwezinye indawo njengokuthi umuntu usuka kwenye indawo ubuye ngomendo. So kuyamele ukuthi agade amabhasi abuyele khona lapho asuka khona kibo azalelwa khona, ayezame ukudinga izihlobo ngomkhonomi lowo khona umuntu wenkosi imali uzabe izatshetha ngayo.
Umnumzana Thembelani Moyo uhlala eLupane esabelweni seMatabeleland North. Sixoxela esemzini wakhe eLupane. Umnumzana Bengisayi Mukutiri unobhala weCommission ye Human Rights Commission uthi kumele abantu bakhululeke nxa bekhuluma ngokwenziwa ikukurahundi. UZulu weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi ahloniphe imisebenzi kamoyi uJoshua Mkabuko Nyongolo-Mgomo wabhubha ngoNtulikazi ngomnyaka ka-1999 engumsekeli kamongameli. Abalandeli bebandla elibusayo labaphikisayo bathi kuqakathekile ukuthi kukhunjulwe imisebenzi kaNkomo owayelesifo semvukuzane. Bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ukhanye ngani siwakhohlwa ngokwenziwa nguNkomo njengoba kungela micimbi ekhanyayo yokukhumbula uNkomo ngoNtulikazi mnyaka yonke. UMnumzana Philip Gawule ngomunye wabalandeli bebandla leZANU-PF othi kumele kuqakathekiswe imisebenzi kaNkomo ikakhulu okwamanje uZulu ebhekane nenhlupho ezingapheliyo.
I-anniversary kababuNkomo leyi iza nesikhathi esiqakathekile kakhulu empilweni zabantu ikakhulu elizweni lethu eZimbabwe njengoba kathi sabantu beqala lelo dubo olukhulu kangaka. OMkomo bahamba vele kube ngazange bebone inhlalakahle benjeba bayilwelayo nokukhululeka kwabantu bakibo. So kulilanga liqakathekile kakhulu sikhumbule uNkomo ngalesi sikhathi esinjengalesi, ikakhulu abantu bephakathi kodubo olunjengalolu angani ilizwe isesele phakathi kobunzima kakhulu esiphakathi kwabo, ikakhulu sithuma embusweni lo obukhona lo mbuso wabomgazi.
Yes, ngathi abantu abaningi bakhonona sibili bathi okwalwelwa nguJoshua Mkabuko Nyongolo-Mgomo ayisikho khonoku okwenzakala kule Zimbabwe kungathi nangakhonoko.
UNkomo wahamba sibili eyindoda engathi enhliziyo yakhe sibili kalalanga kuhle uNkomo ngesikhathi ngoba ngesikhathi laphana wayephuma phakathi kobunzima kakhulu, ubunzima owahlanganisa isikhathi esibi lesanesandlulayo sokubulawa kwabantu kwaze ubuya futhi isikhathi sengisana esho ukuthi uNkomo waze wagcine senincenga ukuthi abantu babekubangene kwi-unity babengafuni labana abantu, kodwa uNkomo walwisa kakhulu waze wakuthola khonokho kwaba nokuthulela izweni ngokunye kwakhona. Kodwa ihlala kahle yabantu ufe engayibonanga uNkomo nakathi esinje eqiniso ngumuntu owokuthi lalapho alele khona abantu zilomlando ukuthi zigcwalise khonokho yibo uNkomo abakulwelayo.
Ye, sizwa abanye abantu besithi nga kwenziwa usuku lolu lube yilokho kuthiwa yi-national holiday. Kube likhefu sibili eliqakathekileyo, wena ukuthatha njani khona?
Mina ngithi abantu laba beZimbabwe kwesinye isikhathi bayaphambanisa ngoba bathatha uNkomo umuntu ohloniphe uNkomo sesikhuluma ukuthi bonke abantu uNkomo ufaza Zimbabwe lwana, asho umuntu omncane lwana umuntu kithi. Nguye umuntu kuthiwa walwela ukukhula ilizwe leli, nguye wakhokhelayo. Ngiyamangala bathatha omgabeli abasebebanike ilanga lokuthi i-birthday kamgabeli ilanga le-holiday. Umuntu ome into yokuqala emele ihlonitshwe ilanga uNkomo alala ngalo, ilanga uNkomo alala ngayo, yileli mele libe ilisuku lokuthi abantu bayaphumula kube yi-holiday, kube nesikhumbuzo esikhulu kakhulu ahlonitshwe ngaye, hayi khona ukuthi i-birthday yabomgabeleyi. Kuza ngemuva lokho kuye lokho.
Kuvinjwa kuyini ukuthi kwenziwe khonokho baba Gawule?
Kuvinjwa ngokuza kuqondisa ngoba kathesi ngikhuluma nginje nje aliyamenzela umhlangano lo wekhona lo wezinduna ehlangane ezinduna besithi hayi akukhulunywe sini upresident uyavuma ukuthi kukhulunyiswane nabantu sengeje abantu ekhulumisana labo ngodaba lokuground. Kunjalo kuthi ukuthi akungenziwa khonokho kulungisa udaba lokuground. Le langa uNkomo alala ngalo leli limele lihlonitshwe kube ilanga sile abantu abalukhangelayo balihloniphe ilanga libe lilanga elikhulu kakhulu empilweni zabantu.
UMnumzana Philip Gawule wayemela iTsholotsho edala lephalamende. Sixoxe laye ekobulawayo. Nanku kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe ngamafitshane. Uhulumende weZimbabwe useyethule imithetho evimba ukuthi izisebenzi zikahulumende zingahambi emazweni lamakhosikazi kumbe amadoda abo kusetshenziswa imali yelizwe. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Herald. Iphephandaba le-Chronic libika ukuthi iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission isiphiwe amandla okubopha abantu abacatshangelwa ukuthi benza ubukhohlakali. Okwamanje soku isikhathi senu ukuthi likhulume elifisa ukukhuluma othi size ukuthi abantu abasithumezela ama-audio bathini lamhlanje.
uzimambela ngazonke nesizwelisana umnyama okulalisizwe manje lesinathi mayisalanga kahle a day later sibona abantu begqibele phezu kwethuna yaba kunkomfat zonke lezi zinto izinto ezihlolayo ezilethela isizwe ubunyama ngeke sibe isizwe sibe nenhlathi abantu besenza njalo khonkhwana kubonisa ukungahlaniphani kwabantu siyisizwe ukuthi abantu njengabantwana begibele phezu kwethuna into esintwini kuyazigibela phezu kwethuna nomuntu omdala ongangojoshua umkabuko ukhona kuyazila kakhulu khonkhwana yikho okubonisayo ukuthi bona kule kuningi okunye okwenzakalayo okubangela ukuthi sizwe sibe sokuzemeni esikiyibo bona isizwe sibe lomnyama sibe nebhadi inxa yezenzo ezinjalo into esinjalo kumele siqede abantwana abantu kumele bahlale phansi abantwana bafundiswe ukuhloniphana kungakhethelekile ukuthi ngumhlobo bani linambiyo litonga umhlobo bani sihloniphane sibonane njengamazimbabwe khonkhwana kuzasenza sibe nenhlanhla okonke esikwenzayo siphumelele ngoba asomahora zodwa angenzi kahle yonke into nje vele edoklinini esitalini because ebaneni esitalifeki ayenzi kahle socialist ayivele ayiphumelele ngakho kuyadingakala abantu bahlale phansi babonisane kube khona ukukhulumisana kulokhu ukuhloniphana kuzalenza unkulunkulu yasho yabo ndasingabantu kuphela sadizeva nathi ukuphila impilo e-right sidizeva nathi ukuwina nathi sibe nem lokuhlonisha abanye abantu
lapha silodubo salibonani balaleli ibizo lami ngu-Isbanda silodubo olukhulu sibilila ngoba umuntu okhizayo iPetro siyamazi sonke njalo layo uyazazi nguye okumele aqala ayehlise intengo yepetro ukuze zonke izinto ziyehle xa engayehlisi zonke izinto ziyabe loko zilimaza thina abangelalutho ngiyabonga
linjani basakazi be-studio 7 igama ngu-Caroline Moyo hayi mina ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhleli wenzayo bese ngithi mina esh hayi kunzima impilo esiphila kiyo these days azi noma ungaphandle kwelizwe ukuthi uyacabanga ukuthi khona into eyenzakalayo elizweni kunzima kakhulu kunzima for kodwa kukho konke ngibonga nje kuphela ukuthi khona hayi liyasiphakela ukudla kwendlebe noma singaphandle sikhatshana kangaka kodwa siyazithola izindaba siyakuthola ukwazi ukuthi kwenzakalani ekhaya ngiyabonga kakhulu
ye mthakazi kandaba linjani lonke emahlabezulu hhayi vele bekungeke kuyekele ukuthi imtenga ikhuphuke bona bafuna ukuhlaya ukufananisa inkomo yomdaka le nkomo ephilayo ngeke kuze kwenzeke lokhu vele sikulindele ukuthi kusezakhuphuka kakhulu ngoba le mali abayifakayo asomali kufanele befake imali hhayi le nto abayifakayo amariyariya la kufanele bafake imali ezwayo eyimali uqobo lwayo hayi lokhu bhondi labo leli lama-RTTS abo lokhu okungathengiwe kwamanye amazwe bayowodapha abantu ngoba ilizwe lilanto liyenza amafemu wonke savala so izinto zimanufacturwa ngaphandle kufuneka imali yangaphandle uyayitshintsha ngapha kula muntu ofuna le mali
yebo linjani laba vele sebehle babonana wesi bona babekhiphile usazicawani balungise but kubulala wesi akusela nto abangayenza sebehlulekile vese ozikhanyela
Salibonani ngapho ngase-Studio 7. Mina ngikhuluma lani ngise-Cape Town. Ekhaya ngisuka eZimbabwe ngihlala koBulawayo. Ngisicela kakhulu bangalathi lingasinika izindaba ngolimi lwesiNdebele. Ukuthi lathi sibe kwazi okwenzakalayo ngaselizweni lethu. Kakhulu siyathola ezikhuluma isiShona qha siyasizwa kodwa ukuye kuyaseqa. Sicela lingasithumezela lathi esikhulu esikhuluma ngesiNdebele.
Salibonani balaleli lo ngusihlangusile. Mina ngithanda ukubonga iqhaza elidlalwe izinduna zemathebeleni le-Midlands ezinikeze uPresident Mnangagwa idokhumenti le abamphe yona, such a comprehensive document ekhuluma ngezinkinga zabantu bemathebeleland ne-Midlands kusobala kuye wonke umuntu osemathebeleland ukuthi uzibuse asikamtholi. 1980 iqiniso nxa lingabe likhulunywa uzibuso wathola ngamashona. Abantu bamathebelene neBitland bancindezelwa kusukisela ngo-1980 kuze kube manje.
Ye laba ke kade kungabalaleli beStudio 7 kunamba ke kade bese thula okuningi ukuhambelana loba kubhekane lakho. Sikhangele ke ezenzakala emazweni ngamafitshane lapho ke abantu abakhuluma kuzokuzwele nasikhangela ke kunoko kwenzakalayo. Izibhepheli ezifika amathumi amane ziphile wathi ezifika phose ikhulu zalimala kuze kubhonjwe indawo lapho ezivalelwe khona kwele-Libya izolo ntambama. Umongameli Donald Trump wakwele Melika ukhangelelwe ukuthi lo nyaka uzakhokhela umkhosi wokunanza usuku lukazibuse ngokuvezela uzulu izikhali ezisetshenziswa libutho lokunye okutshiyeneyo. Indizamtshina ibizwa ngokuthi yi-Dragonfly esetshenziswa yi-NASA kwele Melika ikhangelelwe ukuthi izahlolisisa okumunyetwe yinyanga ebizwa ngokuthi yi-Titan okukhanya ifanana uqathu lo mhlaba lo esihlala kuwo. Siqhubekela phambili sikhuluma labalimi abatshiyeneyo kwele Zimbabwe. Namhla sixoxa lonkosikazi Sithabiso Masina. Linjani ntombi endala?
Ikhona baba, singabuza lini? Ngizalwa ematopo.
Ye, kunjani ematopo khona?
Hayi, yona indawo enhle sibili kodwa nje la nxa sikuridin 5 ile drought.
Ye, akusitshele ukuthi wena wenzani kwezokulima la?
Ezokulima mina ngithanda kakhulu ukulima inkomo. Ngake ngasebenza ebutho kwesikhathi eside lapho ngaqalisa khona ukuthanda inkomo. Ngithe la nxa sengishiye umsebenzi ngaqhubeka ngithanda inkomo ngithenga ngithengisa njalo eziningi fake esifayeni.
Okwamanje sibili singathi ibhizinisi yakho vele ngiyenkomo.
Ngiyenkomo.
Wenza njani? Akutshela abantu ukuthi wenza njani mama.
Ngahamba ngathatha iloan e-agribank kusase US dollar laphana asho ngathatha nje ngaqalisa nge-4,000. Ngilokhu ngithenga ngithengisa ngithenga ngithengisa eziningi veke esifayeni. Ngingabona nje indawo enhle ngilomlaga e-Fort Jackson ngiphothele khona, ngilomlaga e-Fountain ngiphothele khona, ngilomlaga enyama endlovu ngiphothele khona, ngingadobha ngiphothele. Kodwa ubuningi ngithenga ngithengisa ngithenga ngithengisa.
Wawu le mlaga emningi lokhu ikhona imlaga le?
Lokhu ikhona.
Isebenza njani imlaga? Akubatshela abantu.
Emlageni lapha ngingafika ngibe le nkomo ngiyaziyekela zizale zikhona lapho bese ngidinga nje umfana engizabe ngimholise ehlala khonapho. Nxa zizala lami ngiyethatha ke ngithengise. Khathesi nge ngabrida lomunye ubaba obrida amabrama ubaba uNdlovu. Ngithole inkunzi enhle sibili kakhulu lami esengiyithengisile $600.
Emlageni
baba ngithengise kunjalo kungakabi ngingakakuphusisi kungakakusase yina kodwa kangakuni kusamunya kunina khona kule 3 months khathesi.
So umuntu sehloka kuthenga kunjalo?
Sehloka kuthenga khona pha sengihlengazele imali yami sengelele ukuthi December thathe inkomo yakhe ngiyikhipha kuni.
Nxa udinga ke umlaga udinga njani?
Ngikhangela amadlelo ukuthi amahle kungakanani bese ngikhangela nokuthi amanzi kahle. Hayi khathesi ngabe sengidlalela ku-107.
Khanja sibili umxegu sibulongwane uyazwakala
hayi lami sengiphosa mvalele kubobaba la nxa ngingumama.
Ye so singathi kodwa ke ngasikhangela ke impilo yakho ngezokufuya injani?
Hayi ngibona ngibhalansile ekufuyeni ngoba lakhona sedorobheni hayi angiyilayifi ayingihluphi kangako ngenxa yakhonokho ukuthi ehambe ngene esifayeni nxa sokuhlupha ngapha isikhulisisi zabantwana. Inkomo ziyabhalansisa kakhulu empilweni.
Ye manje njengoba-ke kungasathengiswa nge-United States dollar so lizithengisa njani manje?
Nalohulumende sicela ukuthi hayi angakafike yini grace period yoku-adjusta akukasichami kangako ngoba kusaseyinto engakabi levile. Nxa singazama ukuthi sikhulumisane laye kwehlule lapho sesizabona khona ukuthi yenza njani kutho ukuthi ngezinye indlela sibuyela ku-black market yona leyani yokuthi ngayithengisa inkomo ngiye ku-black market.
Asibili lokho
kuyabe sekusikhama kakhulu khona nje thina enkomeni nxa sithengisa ema-abhatho ezokuthiba besingatholi ungabhadala ukuthi usuyayitshintsha ku-black market besingazange sibhadale ngebhondi besibhadala nge-US dollar ku-black market mina lawe nxa sithengiselana sivumelane i-US dollar.
Hayi siyakuzwa kakhulu mama kodwa isikhathi sesidliwe ngumanguye ngamafitshane nje khonapho imzuzwana valelisa abalaleli mama.
Hayi ngiyabonga sibili balaleli, ngicela omama lingasikhangeleli phansi lithuba lenu lokukhuphuka. Hambanini emabhenki lithathe imali ngezibindi lisebenze impilo ikhona ekulimeni. Ngiyabonga.
Ye, siyabonga kakhulu ke umama lapha kade sixoxa laye kwezokulima. Sinethemba lokuthi siyahlangana lawe ngesikhathi esizayo mama. Sibongela kakhulu.
Yami ngibongile libe lelangeni.
Unkosikazi Sithabiso Masina ufuya inkomo, sixoxela esematopo esabelweni seMatoran South. Uhlandla lapho esihlolisisa khona okwenzakalayo kwele Melika, sixoxa ngokhetho lukamongameli. Incwadi kwezombusazwe uMnumzana Dabang Nare uthi kuyajabulisa ukubona indlela kuqhutshwa ngayo ukhetho eMelika. Uthi kulabanye abancintisa kubandla lamademokrasi abakhanya engani sebekhokhela ekudingweni kwalowo uzancintisana lomnumzana Donald Trump kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020.
Sibonile ukuthi kube lama-television debates lapho ama-Democrats abazama ukuthi bencedise inani lama-candidates akhankasela ukuthi bebe ngama-candidate eka-president ngomnyaka ozayo 2020. Kukhanya ke lapha uKamala Harris lo ovele eCalifornia wenze kuhle lapho udebate lo wayengu-deputy president uJoe Biden. So kucatshangela ukuthi ngomunye laye osenyathezela phambili. Kulabanye nje akade bekhulunywa ngabo uCory Booker ngomunye laye abamkhangeleleyo. Singazi ukuthi abansundu bazamkhangela ukuthi bengu-president ngemva kwalokhu ukuthi upresident Obama waba nguye oqala ukuba onsundu owa ngu-president. Sikhangele njalo ukuthi kuthiwa amanye ama-candidates aselesikhathi aba ku-politics ze-America. Nxa ukhangela o-Bernie Sanders laye futhi u-former vice president uJoe Biden bathi sebaba balesikhathi, abanye bacabanga ukuthi kumele beke bephumule impitshana. So akwazi ukuthi kuyozala nkomoni kodwa kuthi abakuhle ama-Democrats labo bebe le-candidate ecacileyo abayihlanganelayo ukuthi kubonakale ukuthi ama-elections aminjani.
Ye, nxa sesikhangela ke kuma-Republicans ungane akula sibilo sephumela egcekeni veza ukuthi angalwisana lo mnumzana uTrump kwezecela akhethwe phela ukuthi angene kukhetho lolo. Kwenziwa kuyini kona?
Mina ukubona kwami ngibona ngani ama-Republicans kungabe kungabantu abasuthisekayo ngomsebenzi wenziwe ngu-President Trump. Ngabantu abathi undoda lowo kaqhubekile phambili yikho kubele rally yakhe. Usefake islogan wasusa esithi usuka kulesi esithi let's make America great again, and kathesis esithi keep America great. So abantu bathi indoda ekhanye lamandla, indoda ekhulumayo, indoda ekhanye isebenza. So akwaziwa njalo ukuthi kuzalwa nkomoni.
Wena ubona ngani kodwa kuyahamba njani?
Kwesinye isikhathi bayatsho ukuthi undoda vele umongameli oyabe vele ekhona e-ofisini. Kuba lula ukuthi abantu bekhole ukuthi ingaqhubeka isenza akwenzayo. I-culture nje ekhona ukuthi umuntu kwesinye isikhathi engaba lithuba elilodwa uyanikwa ithuba lesivile iqine ithole lesivile beseqedisa engakaphumi.
UMnumzana Dabang Nare yingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseBoston kulapha kwele Melika. Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ixolisa uZulu ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano we-AFCON. UMnumzana Xolisani Gwesela ukhuluma ngodaba lolu.
Silapha e-Egypt Cairo lapho ilizwe lethu ama-Warriors ade edlala kumdlalo we-2019 South Africa Cup of Nations. Akusahambanga njengalokhu sasikukhangelele, ilizwe lethu lidliwe yi-Democratic Republic of Congo. Sasesiphuma kumdlalo lo, siyaxolisa kuZulu wonke, siyaxolisa bonke abalandeli bemdlalo wenguqu. Sithi sizaphenduka ekhaya silungise lapho kaphambanisi kakhona. Silethemba ukuthi eminye imidlalo esizayidlala phambili laphana.
UXolisani Gwesela isikhulumeli seZifa.
I have suffered, I have worked so hard for this country before independence, during the war. I worked so hard after independence to make our independence stick. And this man today turns around and he calls me a traitor. Me, a traitor. A man who worked for this country so much. There is no insult to beat this one.
Shupheke kakhulu. ngilisebenzele kakhulu leli ilizwe lingakatholi inkululeko langemva kwenkululeko. Ayikho inhlamba edlula ukuthi lindoda ingibize ngokuthi ngingumthengisi.
I've never done anything wrong and Robert knows it.
La mazwi ethulwa ngumoya uMqabuko ilizwe lisanda kuthola uzibuse ngemva kokuba oyengumongameli uMnumzane Robert Mugabe emethesa umlando wokuba umthengisi. Ngamazwi alokho esenhliziyweni zembongi uObed Dube futhi Nikisi lo Mokhethi Nkomo umntaka na Freddy yangwayo. UObed uthi lobanje sekwedlule eminyaka engamachuma amabili okaMqabuko elele imva yakhe isesentsha enhliziyweni yakhe.
Kwakumhlaka 1 Ntulikazi, uRobert Gabriel Mugabe wathula insumansumane yendaba kumabona kude. Umsakazi weRadio Zimbabwe, Isango Radio 2, wadlala ingoma ethi, emoyeni bakithi kuyachisa, emoyeni bakithi kubuhlungu, wathi Zimbabwe, good morning, livuka njani, salibonani intaba isidilikile emahlabezulu. UJoshua Mqabuko wonyongolo Nkomo, kasekho.
Umokhethe na uthi akufanga nje iqhawe kwafa umthunzi wesizwe.
Intulizikantulikazi ezaphephetha sagebisa amakhanda zasivula engicwantwala zathatha umqabuko wesizwe sabensundu zadluba wesizwe kwaguga umhlahlandlela owawuhlahla indlela zibe mhlophe kusizukulwane samfulathela ubulawayo isizukulwane sakhe umuzi wamakhosi waphenduka uncwele kwaha olungathiwayo okwakungamadlelo kwaphenduka amafusi izifula zaphenduka izifudlana.
Obed yena uthi akathandabuza ukuthi aluba umqabuko yaphila mhlawumbe ngabe umungu wezinto wehlukile kulalokhu okukhona.
Isihlangane iminyaka engamathumi amabili wafulathela umhlaba ohlabayo kodwa ingani kusanda kwenzeka. Angazi uhleli lubani udlani wenzani lubani njalo ngaphi ngikhala ngokufa ngazi wathezwa ngubani.
Le yinto egcizelelwa uMogetsi.
Yabhoka indlala ezweni ezazidlana uboya zakhuza namathambo. Wahamba mdala wethu izwe likazibuse laphenduka elikazwi lakhe kwabusa izwi likazwi lakhe.
Ngokutsho kaObed limqodwe likaNkomo elithi wahlupheka wadla imbuya ngoluthi elwela inkululeko eZimbabwe.
Wazingela wajimba impuzi wayihlinza wangadli intshontsho ngitsho lesigogo wancitshwa ngitsho lempondo wazingelwa njengempunzi wabizwa ngomthengisi waphephiswa uNkulunkulu wasinda emlonyeni wezingwe lezingwenyama. Awusekho emhlabeni kodwa izenzo zakho zilokhu zisekhona. Wakukhuluma sihlele sikubona imihla lemihla laliphumule mfo kaNyongolo ngethemba useunceba indlebe udumisa odalwa ngokungapha. Ngiyathemba ngelinye ilanga kuza kuba le-public holiday ezabiza ngeJoshua Mqabuko Day.
Nomanje bekhona abathi uMqabuko wehluleka laye ukuvusa ilizwe ngesikhathi engumsekeli kamongameli. UMokhethi uthi mkhulu monakalo odaleke elizweni ngemva kokwedlula kwakhe.
Wasibutha isizwe usaphila wafa sahlakazeka waziqoqa wazivalela usaphila wafa zafohla wafohla wena nkunzi emnyama kwadilika isibaya zagcwala amahlathi ezenkosi yohlanga zaba umhlambi kazelusile.
UObed uthi enye yento eyalwiswa ngumuyi esilimaze iZimbabwe okwedlula zonke yikubandlululana ngemihlobo osekwenze kube lokungalingani kuntuthuko yezabelo.
Wawungathandi inkulumo zobandlululo ingubhamazulu yengqopho, wawungathandi inkulumo ezitshokayo ezixegayo, wasola igama elithi Mashonaland United FC ngoba lalilokubandlulula yaguqulwa yaba yiZimbabwe Saints, wasola igama elithi Matabeleland United ngoba lilokucwasa wayethi igama elithi Highlanders ibhoso ngenkani.
Ye, siyabonga kakhulu ke udaba esiletulelwe ke ngothuso ngubhenedithi Nhlapo. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakasuki sike sithekhangele okade kugokela lamhlanje. Izifa isixolisile ngokwehlela ama-Warriors. Oliver Lesayo ngo-Cape Town.